Siyabonga jonga lo marvelous inhlanga nyahu ye. Siyalambukela mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 5 mhlaka 6 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende usehlulekile, sonke siyazi ukuthi kuthangi kuphuma ugwalo lokuthi u-Reserve Bank Governor usethe yena usezakhipha imali yaseMelika afake okuthiwa ngama-bond notes.
Amabandla aphikisayo athi uhulumende we-ZANU-PF sokumele avume ukuthi sehlulekile, njalo akhulumisane loZulu kudingwe indlela zokulungisisa umnotho welizwe.
Ubuyele kuhlupha ngoba abantu besebethatha indaba ngendlela engayisiyo, kodwa thina abantu abesenza i-marketing yakhona masiyo ukubuyona sesizwanana sibona into esiyenzayo nto siyikhiphe ephepheni sizasinoze lathi kusizisa abantu bethu abazabuya bethenga into zethu.
Umbiko wokuhuga abathengi oyethulwe libhanga leBarclays emaphephandabeni ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame alwele izifiso zakhe usubangele inkulumo. Kuwoza Friday siledlala elitsha likaCharity Dube ongomunye wabaculi besifazana beZimbabwe abalutshwana asebengene emculweni kamasikandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo aphansi komanyano weZimbabwe National Agreement Platform athi uhulumende weZANU-PF sokumele avume ukuthi sehlulekile, akhulumisane loZulu weZimbabwe kudingwa indlela zokulungisisa konke okuhluphayo elizweni. Umanyano lo ube lomhlangano eHarare namhla ongenwe ngamabandla aphikisayo achiyeneyo agoqela ele-MDCT kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela i-Crisis in Zimbabwe Coalition. Umbiko lo uza ngesikhathi abantu abaningi bethukuthele ngokubhidlika komnotho, njalo besithi uhulumende weZANU-PF sokumele achiye intambo zombuso. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli isebandla le-MDCT, uNkosazana Thabita Kumalo.
Uhulumende usehlulekile, sonke siyazi ukuthi kuthangi kuphuma ugwalo lokuthi u-Reserve Bank Governor usethe yena usezakhipha imali yaseMelika afake okuthiwa ngama-bond notes. Ama-bond notes lawa sokusitsho ukuthi sesibuyela laphana basitshontshela khona imali kuma-foreign currency account. Sebebonile ukuthi sebentshontshile, njalo bathatha izikweleti endaweni eziningi. Sebefuna ukuthi basithathele imali yaseMelika bayisebenzise bona ngaphandle, bese besebenzisa ama-bond coin ukuyabhadala lezo zikweleti. Kufanele ukuthi nje basithathele mahhala lapha bathatha khona imali. Osowusitsho ukuthi uZulu sesibuyela nje kudubululwano lokuthi sesingangena kuma-supermarket kungela kudla sokuthengisa inkuni. Sesaqalisa futhi njalo ukungena kwamazweni esakhelani lawo sisiyadinga impuphu lesitshebo ukuthi sigcine imudli.
Kodwa usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe uthi akunjalo, abantu abasola ama-bond notes la ngabantu abangaziyo ukuthi bakhuluma ngani.
Uza kutsho njalo ngoba uvele isithunywa sokuthi abuye azobhidliza uZulu waseZimbabwe ngembijana le ebeseselelayo, lanxa kade kulidola ubusazi ukuthi uyalala ngesibomvu. So nxa esithi thina kakunjalo okuyikho yikuphi, ngoba nxa esithi yena usinika ama-bond notes, i-bond note yona leyo ngeke ngaphuma layo eZimbabwe ngiyithenga ngayo e-South Africa kumbe eBotswana, kumele ngithenge eZimbabwe. Ngizathengani eZimbabwe ngoba amakhampani asezehluleka ukuthi bathenge izinto abazithengisela zona ngaphandle kwelizwe besebenzisa ama-bond notes, babe bengasela US dollar. Osekusitsho ukuthi sesiqalisa futhi i-black market yokuthi sesizafoswa thina ukuthi siholiswe ama-bond notes sigijima seku black market ngangile 1000 dollars yama bond notes ngifike ngiphiwe $800 sengidlelwe $200 ukuthi ngigijime ngiyethenga ukudle godle.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT sixoxela ekobulawayo. Umbiko kuhuka abathengi oyethulwe libhanga leBarclays emaphephandabeni ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi aphakame alwele izifiso zakhe usubangele inkulumo abanye besithi ibhanga leli licothoza uhulumende weZANU-PF. Umbiko lo uthi, "It's time to take a stand. There comes a time when one says enough is enough." Uqhubeke ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame njalo abe lesibindi enze into eqondileyo. Uthi, "Stand up for what you believe in, your inner convictions. Stop making excuses and show your true courage. If not you, then who? All of us collectively have a duty to stand up and be counted. We have taken a stand, and we are standing firm." Lanxa abanye besithi umbiko lo uchothoza uhulumende ngokwehluleka ukubusa kuhle njalo ukhuthaza uZulu ukuthi avukele umbuso obunango kwethulwa kwembiko yokuhuka uZulu kuBarclays Bank, umnumzana Dennis Mambure utshele iStudio 7 ukuthi umbiko lo awulani lezombusazwe. Wengeze wathi abakuthengisayo ngalumbiko yizikwelete abantu abangazicela kubhanga lakhe ukuze benelise ukuthenga izindlu. Sixoxele ngcwethi kwezembiko yokuhuka lo kuthengisa i-marketing unkosazana Sandra Mapurisa.
Barclays Bank, ngiyawuzwisisa ngoba ngiyake ngisebenze umsebenzi we-marketing. So umbiko wabo futhi ngiyawuzwisisa ukuthi angeke ngiwuphambanise lokuthi yi-politics.
Lenza njani kahle kahle emsebenzini wenu nxa kuyikuthi kukhona elifuna ukukuthengisa kodwa umbiko wenu ulakho ukubangela inkulumo ngomumo oyabukhona ofana nje lo wezombusazwe eZimbabwe kathesi?
Ngoba abantu bese-thetha indaba ngendlela engayisiyo. Kodwa thina abantu abesenza i-marketing yakhona masiyo ukubona sisizwanana sibona into esiyenzayo and siyikhiphe ephepheni sizasinoze lathi sisiza abantu bethu abazabuya bethenga into zethu kumbe bebuya besiseza izinto lazo.
Nxa inkampani ingethula umbiko wayo wokuthengisa usuke uphehle inkulumo njengalo oweBarclays, ungathi lokho kubangela na ukuthi okuthengiswayo ukuthengwe kakhulu kumbe uZulu avula amehlo ngalumbiko?
Ngisho njalo kodwa test abantu bazakhuluma ngakho kakhulu and then labantu be-marketing ilokhu yabo emisetheni sezabuya bekhuluma ukuthi hhayi ayilokhu eliwucabanga ayisiko lesi adithi kusho ilokhu lalokhu lalokhu and ngendlela naleyo abantu abaningi bazabakwazi ngendaba ye-Barclays indaba yale yama-mortgage. So mna ngibona kwami ngibona ukuthi it's a good thing izinto ezine-controversy phakathi but bona in a way bayafana ukuthi ukuthi abantu abaningi la bakhiphe imbiko yabo ebantwini abaningi.
Unkosazana Sandra Mapurisa ingcwethi kumbiko yokuthengisa kumbe eyokuhuka uZulu i-marketing.
Ikhasi leFacebook leVOA iNdebele liqhuba umncintiswano wamavidiyo abaculi bomdumo we-hip hop besenza i-freestyle Ndebele rap ngokwenkwezi 2016. Lapho abaculi abaphiwa khona ithuba lokuthumela ividiyo yomzuzu owodwa lengxenye betshaya isitayela samahhala. Lawa amavidiyo azabukiswa kuleli khasi njalo ungathola ama-like amaningi uzothola umvuzo we-radio yesola lethuba lokungena kuhlelo lwe-Woza Friday lapho esixoxa labaculi sidlale le ngoma zabo emsakazweni ukuze abantu bazi ngomculo wakho. Ungakhuthwa yileli thuba, thumela yakho ividiyo nge-email ku-studio7news.com loba WhatsApp ethi 0012024650318. Izaphinda njalo 0012024650318. Studio 7 umsakazo ukulibazisayo lokunikeza indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Uhulumende sesungule uhlelo lokukhulumisana loZulu weZimbabwe ngendlela zokwehlisa ubuyanga osobubhahile elizweni ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika uMark Peter Ntambe.
Imihlangano le yenziwa phansi kogatsha lwezemali lentuthuko yezomnotho ijonge ukuphuma logwalo oluzasetshenziswa kumizamo kahulumende yokwehlisa ubuyanga. Umnumzana Masimba Kuchera ongumqondisi we-Center for Disability and Development uthi kuyadanisa ukuba umhlangano oqatheke kangaka wenziwa usungulwe isiphangiphangi, khona kudingakala ukuba kube lokukhulumisana okubanzi ukuze kuphume ugwalo oluqotho oluzaqeda udubo lobuyanga.
Bekumele uhulumende laye abuze sokulesikhathi uze sincedisane ukuthi ama poverty reduction strategy papers ethu abe eqinile ukuze abantu makhaza bengawelwa ngama problems ukuthi i strategy sethu siya singaqinanga.
Umqondisi kugatsha lwezemali umnumzana Eria Mandishe uthi ujabule kakhulu ukuba abantu babuye ngobunengi babo kangaka, ethi belembono lemicijo emihle kakhulu okumangalisayo, njalo ebathembisa ukuthi bengesabeli ukuba uhulumende uzachiya imbono yabo enje ngabomo.
We are certainly going to take almost all of their contributions on board.
Sizathatha phose zonke izikhalazo zikaZulu nembono yawo sizingenise kugwalo oluzavela ukuba udaba lobuyanga lulungisiswe, noma singasoke sithathe konke ngokupheleleyo kodwa sizazama sibili.
Ukutshela uthi kuzadingakala ukuba uhulumende engenzi izinto ekhangelane lokhetho kuphela.
Ubuyanga obukhona lapha eZimbabwe bukhona sibili, njalo ngibona njengani uhulumende through ama ministries bayazama ukuthi babhale into ezingenza ukuthi ubuyanga lobo buphele, kodwa udubo ngelokuthi sebekhangele i-election ka-2018, so bayagijimisa izinto ukuthi in 2 years sibona ukuthi sibe senze kanje.
Iningi labantu likhuthaze ukuba abalimi besekelwe ngemali ezwayo yezikwelete, intengo yezilimo layo ikhuphuke ukuze babe ledlabuzane lokuqhubekela phambili ngalo msebenzi. Abaphila ngokuzenzela bakhuthaze umhlangano ukuba ufike ebantwini lasemaphandleni ukuze benikeze imbono yabo kulokuphelela emahoteleni amakhulu emadolobheni. Ukutshela uthi yikho ethi ubona sesifitshane isikhathi.
Bekumele sibe lama programs sibile afika ku 2025 uze kube le continuation. Nxa into le ingaphela ngo 2018 siya sesihlangana njalo sibonisane njalo ingxenye ukufika 2023 lapho kulamanye ama election. Angikhona kuyinto elungileyo ukuthi ilizwe lisebenze ngokuthi ama election akhona nini.
Imihlangano le yokuzwa amacebo okuloba ugwalo lwemicijo elakho ukuletha intuthuko elizweni lokuqeda ubuyanga ikhangelelwe ukwenziwa kwamanye amadolobha agoqela iMasvingo, Gweru, Bulawayo, Mutare lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
AbeZimbabwe abasebenza kwele Botswana bathi kuqhubeka kusiba nzima ukuphila kulelo lizwe lanxa besebenza gadalala ngoba iholo labo liphansi. Kubika uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi kunanzwa ilanga lezisebenzi elentatheli zindaba ngendlela bomama, iningi eZimbabwe kwele Botswana lithi akukhwabitheki ukusebenzela phandle kwelizwe. Ongumbalisi unkosazana Marilyn Ndlovu uthi abaphathwa ngendlela efana lezolwenze eBotswana ngoba bona bengabukuza, ethi basebenza amaholo amade njalo iholo liphansi lingalingani labekhaya.
Ukuba yiworker kwelinye ilizwe lingasolakho kudifferent kakhulu from nxa ukwelakho ilizwe. Ngoba izithi zendawo ezinjengabo Botswana ngenxa yokugcwala kwama expatriates kwenza ukuthi ungasahlonishwa lokuhlonishwa leholo lethu liyabe liphansi ukudlula laba lapha eBotswana.
Kukanti intatheli izindaba uBrian Dube osebenzela eHowron uthi ababhali bekhululekile ngoba bengabantu bemzini bese saba ukuthi bengazithola sebeqothe elizweni.
Hayi, ukusebenza njengonozindaba elizweni elingasilo lakho asonto elula ngoba awukho ngini usemzini, kuba nzima ukuthi ubhale kuphi uchiye kuphi, ikakhulu kulokho okulohulumende phakathi. Uyabusesaba ukuthi bagcina sebekuncitsha amaphepha lawo ngabhala izinto ezingathi aziqedakali. So kuyinto enzima kakhulu.
Intatheli izindaba zilinanze ilanga lazo ele World Press Freedom Day mhla zintathu kuNkwenkwezi, njalo kutshengisa ukuthi eleBotswana selehlile ukuhlonipheni imisebenzi yentatheli izindaba. Omunye umama osebenza eHowron uNkosikazi Thembile Sibandla uthi yena njengomuntu omdala njalo elemuli kubuhlungu ukufulathela imuli ezophanda kwelinye ilizwe, laye ubefisa ukuthi ngabe laye uthazela ilanga labomama ngensonto ele Mother's Day elemuli yakhe.
Kunzima ukusebenza phandle kwelizwe nxa ungumuntu ongumama, ngoba ikaningi abantu abangamama siyatshiya abantwana ekhaya ikhangelwe ngabantu abanye abantu bekhulisa ngabanye abantu abangasithina. Inhliziyo zethu zihlala zingakhululekanga ngoba siyabe sifisa ukuthi ngeke sihlala le muli zethu labantwa bethu sibakhulise thina ngendlela esithanda ukuthi sibakhulise ngakhona.
Iningi labeZimbabwe lithatha noma yiwuphi umsebenzi ukuziphilisa, libalela isimo somnotho esiqhubeka sisiba sibi ekhaya. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 sabonga leBotswana.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umongameli Barack Obama uthi umnotho weMelika uqhubeka uthuthuka njalo kusiba lemisebenzi eminengi. Uhulumende weKenya uthi sizavala inkamba ezimbili ezinkulu ezigcinelwa iziphepheli zakwamanye amazwe, okuza kwenza impilo yeziphephele zizinkulungwane ezingamakhulu amane eze kulezi nkamba ibe nzima. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Emhlanganeni wamalunga edalele Congress lakwelemelika mhla ka 18 ngenyanga edluleyo kaMabasa, odume ngezokulwela ilungelo loluntu wakweleta ibate uGologli Jijme owayeyisibotsha sezombusazwe okwesikhathi eside, uchaze ukuhlukunyezwa lokutshaywa kwakhe ekubotsheni kwakhe kaninginengi evalelwa kwele China phakathi komnyaka 2008 lo-2012. Uqhubeke ethi ukuhlukunyezwa lokuphathwa luhlubhu kwezibotshwa zezombusazwe ezeTibete kwele China lokungananzwa kwamalungelo oluntu kuqhubekela phambili njengalokho okumunyethwe ngumbiko oveza ukwephulwa kwelungelo loluntu kwele China ologatsha lwezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba. Lumbiko uveza njalo ukuba uhulumende wele China lokho ezenzela santando engananzi ilungelo loluntu ikakhulu ezigabeni zeTibete. Ukujalulu luthi iziphathamandla zeChina zichaya kakubi ngemvubu izibotshwa ziphose zibizibulale ikakhulu ezeTibete. Lusipha njengesibonelo udaba lodume ngokulwela ilungelo loluntu uTenzin Shodrag owayesebenzela inhlanganiso ezizimeleyo wagcina esifa ngemva kwensuku ezimbili ekhululiwe ebulawa ngamanxeba okutshaywa lapho evalelwe. Ekwethulweni kombiko lo ophathelane lezamalungelo oluntu ophuma minyaka yonke, unobhala wogatsha lwezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State John Kerry uqonqosele ukuba uhulumende kumele bakwazi ukuthi ukuhlonipha amalungelo oluntu kuqakatheke okungakanani ekubumbeni ukuthembana lokuhlalisana ngokuthula phakathi kwabantu. Wathi njalo kulithuba elihle lokubumba ukumanyana ukuze abantu basebenze ukuthuthukisa amazwe abo bendawonye.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League iyaqhubeka ngempela viki. Yalandisa uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo iqembu lechulochulo zemukela iqembu lengezi platinum enkundleni yeWhite City, ikanti enkundleni eluveve iqembu lechicken lizadibana lelebulawayo City. Kuthi ngasemandaba iqembu elihamba phambili kumidlalo yalonyaka ele-FC Platinum lizanqikelana leleHarare City. Ngensonto iqembu leMutare City Rovers lizadlala leleHawumaine enkundleni yeSakupa. Iqembu leCapes United lizemukela iqembu leBoard Strikers, okuyilo lodwa elingakabi lomklomelo sekudlalwe imidlalo emine kusizini yalonyaka. Lo mdlalo uzakuba senkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leWange lizatshana leqembu leDynamo senkundleni yeColliery. Kuthi eleTriangle lizemukela eleZPC Kariba enkundleni yeGibo. Kube sekusithi iqembu leIslanders lizemukela iqembu leChapungu ngaseBarber Fields. Olunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kusungulwe umncintiswano weJohn Landa Nkomo Top 8 Tournament ozadlalelwa ngamaqembu azabe kundawo eziyi-12 eziphezu kwengalane ngesikhathi isigaba seSouthern Region Soccer League sifika phakathi laphakathi kwe-season. Lo mncintiswano usekelwa ngemali ngumnumzana uRaji Modi owenkampani yeLiqua Hub, yena ofake inkulungwane ezinhlanu zamadola aseMelika. Lo mncintiswano ubizwa ngegama likamuyi owayengumsekeli kamongameli welizwe uJohn Landa Nkomo. Ekhuluma emkhosini wokusungulwa kwalo mncintiswano okusemthethweni namhla emini, umfowabo kamuyi uPhilip Nkomo ubonge abaqoqi bawo ngokukhumbuza uZulu ngemisebenzi kaJohn Landa Nkomo. Lo mkhosi ungene ungabemuli yakonkomo, abameli bamaqembu kanye lenkokheli zenhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
She was a Friday, my darling. Was a Friday,
I'm 7. So, kwisikhathi sokujayiva manje kuhlelo lweWas a Friday lamhlanje silidlala elitsha lika Charity Dube, ongomunye wabaculi besifazana beZimbabwe abalutshwana asebengene emculweni kamasikandi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Izintombi lesizwe zeqembu likaMasikandi elizibiza ikwezi elihle bevula idlalade labo ngengoma ethi bantwa bethu phindelana esikolweni lelilizwe selifuna abafundileyo. Lendlalade elithi zanda ziyagezana umsebenzi wentombi endala uCharity Dube odabuka eManama eGwanda. UCharity ubumele iqembu ngo-2014 ndawonye lo-Apetiko Ncube ngemva kokucula kwesikhathi eside eqenjini lamabala engwe. Uthi njengelinye lamazibulo kwabesifazana abasemculweni kamasikhandi kukhulu azalakho.
Ngibathembisa ukuthi eyi bazojabula kakhulu, zikhona ingoma ezihlekisayo, ezinye ezikhalisayo, ezinye ezibuhlungu, ezinye ezokholo. Njengabaculi sikhala ngamalokuza lawo athepwayo ukuthi bangayenzi lento ukuze nathi sikhule ngoba kunzima emculweni.
Idlalade laboleli lengoma ezilitshumi lambili kukoqela lale ethi izandla ziyagezana. Ngoba udabonise kudweni kule dlalade ngolokuthandana nokusizana njengabantu besizwe sinye. Kanti ke uAbednego Ncube uthi makhulu amaphupho abalawo ngaleli qembu.
Ikusasa lihle kakhulu ngoba abantu abaningi basimema nje emcimbini eminingi ngokubonisa ukuthi bazijabulela balithanda. Amaphupho ethu ukuthi sengathi abantu abaningi kakhulu amantombazana bangangena kule ndima yomculo wesintu sibabone bonke bekujabulela bekuthokozela ukwenza umculo wesintu ngoba into zamasiko lezo.
Likwazeli nje liphume enkundleni ngale ethi ake liqele kancane sesingena thina. Ministro 7 Johannesburg in South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Yege ngo Charity Dube intombi yeGwanda uhlabela ke kamnandi lapho bazama ukuhamba ngonyawo lwengane zoma lapha yekodwa hayi bahlabela ke kamnandi.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini.
Ku Live Talk umthwakazi omuhle lamhlanje sikhangela imali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama bond notes ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu kuliviki. Ukuziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla aphikisayo athi uhulumende weZANU-PF sokumele avume ukuthi sehlulekile ukulungisisa umnotho. Umbiko wokuhuga abathengi oyethulela ibhanga leBarclays emaphephandabeni ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame alwele izifiso zakhe subangele inkulumo. Ayike kwanele kokolamhlanje. Oliva lelisayo nguntungamilinkomo. Lilanga.